akusimangalisi lokho ukuthi kwenzakala ngoba okwenza inani lande kungenxa yokuthi akulamalungiselelo abakhona izikolo zingakavulwa abantwana babuya bevela from indawo ezitshiyatshiyeneyo abantwana besikolo bonke lababalisi bakhona babuya bevela endaweni ezitshiyeneyo akulo testwayo o-positive lo-negative yidibadiba behlangana esikolo khona ngalezi ananzelela ukuthi ama-province amaningi wona lawa akhanya ele number yabantwana ekhwelayo abatholakalayo bele COVID-19 mostly ngama-boarding schools kuma-boarding schools wona lawa uzathola ukuthi ama-boarding schools lawa ema-hostel kulokuminyana kwabantwana emakilasini lapho abafunda khona the classrooms the number of students ilokhu iningi inumber yabantwana instead of having fewer children per class but because akula nto yalungiselelwayo ukuthi kube khona ukuvikeleka kokumemetheka komkhuhlane we-COVID thina kusimangalisi ngoba sakubona ukuthi vele izikolo zavulwa kungela lutho olulungiselelweyo iministry akula nto eyakulungiselelayo ukuthi babone ukuthi asiku-safe for opening in terms of ama-prevention measures
kodwa sihlezi sikhuluma lezi phathamandla zogatsha lwezemfundo khonapha kustudio 7 zisithi zithethe amanyathelo aneleyo awukuvikela lomkhuhlane ezikolo phambilini kokuvulwa kwazo zithi njalo ziqhubeka zisenza okufanayo ayibonakali yini ileyo mizamo ekhulunywa nguhulumende
ha lawa yothwa ngamanga manga lawa igovernment nxa kuyiwukuthi yathatha amanyathelo sibili aqiniselekileyo ukuzama ukuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19 aluba thina sinja sivulanga asambanga emsebenzini labanye abantwana besikolo aluba bayanga ezikolweni bengathestwanga ama-COVID-19 kunje abantu bengabe beqalile ukubuyela emsebenzini kungela kutest okukhona abe-boarding kade bahamba abantwana kungela babalisi abema-boarding schools kade bavula izikolo kwakuyidibadiba khona ngale kungele otestiweyo longatestwanga ole-COVID longela-COVID so bona nxa besithi bathatha amanyathelo okuzama ukubona ukuthi akula kumeme yiwapho amanyathelo abatsho izikolo eziningi especially ama-boarding schools abalarani water ama-classrooms maningi akula more teachers that were employed to try and divide these classes so that kuba le-social distance akula social distance ekhona wese kuma-public schools ngapha lasemadorobheni hawu yidibadiba akula nto abalungiselelayo ama-PPEs izikolo azila i-government is not even providing to try and assist ama-schools who do not have resources to purchase ama-sanitizer so we are saying lebeyawasibili yothwa ngamanga aluhlaza tshoko ukuthi babe beme phambi kwethu lapha abethi bona zikhona indlela ade bezifakele kula manyathelo ade sebalungiselele aqinileyo ukuthi umkhuhlane wokumemetha kwe-COVID ungani uyavimbeka akula nto enjalo